sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
abantu badinga usekelo kodwa ke okukhona ukuthi kukhona izinto nje eziyabe zingahambi kuhle kulabanye abangafuni ukukontestwa abanye bevalela abanye phandle.
Amabandla atshiyeneyo asekhetha abazawamela kukhetho oluza aqhutshwa lonyaka olokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila nomongameli welizwe. Imisebenzi yonke ivaliwe kwele South Africa kulandela inkuthazo yebandla eliphikisayo le Economic Freedom Fighters eyokuthi abantu betshengisele ngokungayi emsebenzini. Izakhamizi zenkayi zikhala ngokuthi indawo zokubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe mobile voter registration exercise zikhatshana lemizi yabantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amabandla ehlukeneyo asekhetha abazawamela kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka olokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende lomongameli. Amabandla wonke athi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho lolu. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Christopher Mtsangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi uZulu nguye okhetha abazancintisa kukhetho oluzayo, kodwa bakhona abathi ukhetho lwama-primaries aluqhutshwa ngemfanelo. Umunye wabasola okwenzakalayo ngumnumzana Believe Gawule okubandla leli.
Ekukhona ke ukuthi ekudingeni usekelo lapha abantu badinga usekelo kodwa ke okukhona ukuthi kukhona izinto nje eziyabe zingahambi kuhle kulabanye abangafuni ukukontestwa abanye bevalela abanye phandle kukhona khonoko yikho kuhluphayo nje kuphela le ndlela njalo ukuthi ama primaries ngayisenziwa angani kakhulu a favor labo abayenelisa ama centers ikakhulu kuma rural constituencies ungakhakela imimango ehanjwa ngabantu besiyavota imkhulu kakhulu ekwazise kuchiya abantu abanengi bengavotanga njenge iZANU PF njenge ruling party mbona ngani ngabe iyananzelela ukuthi inika ithuba wonke umuntu okusela ngoba nguye umuntu ozavota ukuthi akhulume ku primary election ngoba i primary election ukuqhakatheka kwayo ilungiselela yiyo enza ukuthi iparty iqine ithole amavoti nxa abantu bekhethe umuntu sibisibili ofunwa ngabantu. Ngokunjalo ke yikho intemina hayi kukhona sekusilela ikakhulu ngendlela yena leyo ukuthi abantu kwesinsikhathi imimango imkhulu kakhulu iningi labantu alihamba kuyavota nxa ukuthi abantu bakhathi kukhatshana. Abantu bayathi umuntu engahamba njani.
Idale leZANU PF Politics Bureau likhangelelwe ukuba lizahlolisisa amabizo abazancintisa kukhetho lolu kungakabiselwa kuZulu ozakhetha abazamela ibandla leZANU PF kukhetho oluzayo. Amanye amabandla lawo asedinga abazawamela kukhetho lolu. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, uthi inkokheli yebandla leli kayingeneli ekukhethweni kwabazancintisa kukhetho oluzayo.
Thina njengeZaphu simatasa sasilungiselela ukhetho oluzayo. Siyazi nje ukuthi kukhona okuningi okwenzakalayo eHarare ngodaba lokhetho lapho abanye basebe enkantolo ukuthi bayalumisa lolu khetho. Kodwa thina sibhizi esilungiselela ukukhetha abantu abazamela ibandla leZaphu kukhetho lolu. Ama-branch wethu labasekeli bethu ezigabeni lezigaba yibo abaphethe lo msebenzi ukudinga abantu abazabamela kukhetho oluzayo. abameli bebandla kumakhanseli la ku parliament bakhethwa yibo abantu ezigabeni zabo. Ubukhokheli bezapho abungeneli kulelo daba. Sokusungulwe i-committee ethiwa yi-National Elections Committee ekhokhelwa ngu-chairman we-National People's Council onguye u-chairman webandla ezahlala ngeviki elizayo ukuthi icubungile ukuthi siyokuhambisa njani udaba lokhetho. Kodwa sitshela abasekeli bebandla lezapho bonke ekhaya labasediaspora ukuthi bebekwazi ukuthi ibandla labo lizancintisa kulolu khetho.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, uthi sebezaqala ukudinga abantu abazamela ibandla leli ezigabeni ezijiyeneyo. Unkosikazi Ellen Shiriedenga, obona ngezokhetho kubandla le-CCC, uthi abantu bazazikhethela abafisa ukuba bebamele kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla le-TPC siphakathi kokulungiselela ukhetho lolu oluzayo olwama-harmonized election. Okumqoka okunye esikwenzayo yikubona ukuthi ibandla ilenkokheli ezasimela kuphalamende kumbe ekhansilini. Khathesi thina njenge-elections department sike saxoxisana lozulu weZimbabwe sabumba lokho esikuthi yi-template yethu ezasincedisa ukuthi sikhethe abameli bethu le-CD community consensus candidate selection process lapha esizangena khona ezigabeni okuhlala khona abantu kuma constituency lama wards siincediswa independent electoral board yethu ezabuza izakhamizi uzulu jikelele ukuthi ngibaphi abantu abangabamela kuhle ekhansilini kumbe ephalamende. Nxa singathola amabizo nalawo sesizaxoxisana through a consensus program yokuvumelana sibone ukuthi nguphi umuntu ongabe ethandwa ngabantu bonke. So yiluhlelo esifuna ukulenzelwa candidate selection. Kunsukana ezilandelayo sizafaka inotice sixwayisa uzulu wonke ukuthi uhlelo lokukhetha abameli bethu soluqalile.
Wolela ilungelo loluntu umnumzana Effort Ncube uthi awukhutshwa kahle ukukhethwa kwabantu abazamela amabandla atshiyeneyo.
Inhlanganiso zepolitiki ezombusazwe zisadodoba ezinengi nxa kusiza kwintando yabantu phakathi kwabo, phakathi kwe-political party leyo, phakathi kweqembu lezombusazwe. Njengalokhu ubona ikusenzeka elizweni ukuthi kulokwethusela kulokutshaya okwenzakalayo ikakhulu nxa sikhuluma ngebandla elibusayo. Laphakathi kubo baphethe kanjalo iqembu labo. Kulokwethusela nxa kusiza kuma-primary elections kulokutshaya.
Uphinde wathi kunzima njalo ukuba abantu befake imibono yabo ngokwenzakala kumabandla onke. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kumaviki azayo uza kwethula insuku zokuqhuba ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Imisebenzi yonke ivaliwe kwele South Africa kulandela inkuthazo yebandla eliphikisayo le-Economic Freedom Fighters eyokuthi abantu bonke bengayi emsebenzini betshengisela insolo yabo ngobunzima ababhekane labo empilweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Namhlanje kule South Africa indawo eziningi bekuvaliwe amabhizimusi, izitolo, izikolo, amahofisi kahulumente nezinye indawo eziningi ezidingwa nguzulu empilweni yansuku zonke. Lokhu kulandela inkuthazo yebandla le-Economic Freedom Fighters elikhuthaza umphakathi ukuthi engayi emsebenzini ngendlela yokutshengisela ngokoma kwempilo, ukusweleka kwamanzi kagetsi, ukuphela kwemsebenzi, ubuyanga lokunye okuthinta impilo yabantu nsuku zonke. Imigwaqo eminingi edolobheni le-Johannesburg ibitshaya umoya phose indawo zonke zivaliwe. Bekuyisimo esifanayo emadolobheni amaningi elizweni jikelele. Ekhuluma labasekelwe ibandla lakhe abafole emgwaqweni belubhekise emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria, umkhokheli webandla le-FF Mnumzana Julius Malema uthe ukutshengisela kwabo lokhu ngokusihlalela ezindlini kuphumelele okwedlula konke osuke kwabakhona kwele South Africa.
Today there is no big mall, there is no small mall.
Wonke kume kwathi khwimilili ngemva kwenkuthazo yethu yokuthi abantu bazihlalele bengayi emsebenzini. bekuvalwe yonke into kugoqela izikolo lamabhizimisi.
No factory, no school, no nothing is open today. All of them are closed.
Isizalwa sakwele South Africa umnumzana Tsetsi Lupale utshele Studio 7 ukuthi basekele ngokugcweleyo ukuvalwa kwezinto zonke elizweni njengoba kukhanya kuyo yodwa indlela engenza uhulumende alungise izinto elizweni.
Then i-load shedding iyasithaphaza kancane ngoba sibona kakhulu inawuba namastage amanye mara ngendlela basitritha ngayo asicabanga ukuthi basitritha fair. One. Two. Asazi ukuthi istate icale kuphi izodinga kuphi ayehle esihlalweni sakhe into esifuna namhlanje zakuthiwa sila noma yini i-load shedding bayicele.
AbeZimbabwe labo ababhekane lobunzima obuhlangana lobezizalwane zakule South Africa labo bemukele ngezandla zombili ukutshengisela lokhu besithi yikho kufanele kwenziwe emazweni onke ezwekazi le-Afrika. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mavis Ngoma ukuthi akufanelanga kwekelwe lokhu okwenzakala kwele South Africa.
Oh, lathi siyakusekela lokho kwenzakala la eSouth Africa yikho silapha in solidarity with South Africans ngoba the same problems abahlangana nazo nathi eZimbabwe we are still facing the same things, so we are in solidarity lapha sithi uRamaphosa ma engasakhona ukubusilizwe akashiye.
iSouth Africa ibhekane lokusilela kwemisebenzi ukoma kwempilo ubuyanga osobhahile lokunye. Ukusilela kwamandla kagetsi sekufike kusibanga sokuthi abanye bahlala okwamahola edlula lichumi bengenamagetsi. Uhulumende amabandla abephikisa utshengisela lokhu lapho somabhizimusi bebengakaphawuli ngomonakalo obangelwe ukutshengisela lokhu njengoba ibandla le-FF lithe kuzaqhubeka kuze kube phakathi kobusuku namhlanje. Ngosenjalo uhulumende uthi izinkulungwane zamasotsha namapholisa abebekhithwe ukuyaqapha isimo ngesikhathi sokutshengiselwa lokhu bazahlala phandle kuze kube phakathi kwenyanga ezayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ikhuthaza abafuna ukubhalisela ukuvota ukuthi beqhubeke besenze njalo lanxa iphepha elisetshenziswayo kobufakazi be-receipt obokuthi umuntu obhalisele ukuvota ele-thermal paper roll seliphelile lapho ababhalisa khona. Embikweni owethulwe lamhla ntambama isiphathamandla sekhomishini le unkosikazi Jane Chikiti uthi ukungabile phetshana le-receipt akuphazamisi lutho nxa umuntu esevele wabhalisela ukuvota. Uqhubeke wathi iziphathamandla zendawo lapho ukubhaliselwa khona ukuvota zizakwaziswa nxa amaphepha la esekhona ukuthi ziwathathe ngaphi. Kusenjalo, izakhamizi zenkayi zikhala ngokuthi indawo zokubhalisela ukuvota kuhlelo lolu olusaqhubekayo zikhatshana lemizi yabantu okubangela ukuthi asebeluphele abagulayo labakhulelweyo behluleke ukufinyelela lezi ndawo. Umzekeliso ku-Ward 15 kubhaliswa esagonda kuphela njalo abantu abaseskopo, Malinga, leDulutsha kufanele behambe amakhilomitha alitshumi lanhlanu ukuze bafinyelele lindawo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu okhankasela okumela inkayi South edale lephalamende ekubandla lemthwakazi Republic Party.
For example, iwadi ilama polling stations abefika 4 or 5, but baya ku one polling station, then they call that a center, bese besithi abantu kabeze beyo register lapho. Ngabe bayenza ukuthi maybe per ward, ngoba ama ward wemakhaya makhulu kakhulu, benza ukuthi maybe kube lama centers maybe ngu 2 or 3. At least abantu noma bengahamba abanye behamba 7 kilometers or 5 kilometers at least. Sahamba sayezeki lapha kobulawayo eMartin North province basitshela ukuthi khona balehlupho lwezimali, imali ibudget yabo kayibavumeli ukuthi bengafaka kuma center kumbe ngithi kuma polling stations wonke, so yikho befaka 1 or 2.
Kodwa liqhubeka kanjani lolu hlelo kulezo indawo ezivuliweyo? Abantu bahamba yini ngobuningi babo kuyabhalisa?
Bahambile ukuyobhalisela ukuvota, kodwa abantu abaningi kabahambanga ukuyabhalisela ukuvota, bekhala ngakhona ukuthi indawo lezo zikhatshana. Abantu bathi bona ngabe izekhi uhlelo lolu lokubhalisela elalo kathesi ngabe ilufake kuma polling stations wonke bekuza sukuma abantu abaningi kakhulu ngoba abantu abaningi kakhulu emakhaya ukuvota abakuqhakathekisi kangako manje nxa umuntu uzamtshela ukuthi kuyabhaliselwa ukuvota ezahamba 15 kilometers yikho kwenza abantu abaningi njengoba kunje nje kaba yangu kuyabhaliselwa ukuvota ngizayenza isibonelo ku ward 14 enkayi South lapha isenta abafake esimbo simbo secondary school ungakhangela isimbo lapho ekhona ubusukhangela indawo ezifana la kubo Gambakalale ubusukhangela indawo ezifana la kubo Mazulu khangela indawo ezifana la kubo Machena indawo ezifana la kubo Mankemeni skruwa khona le ubusubona ukuthi how many kilometers or 10 12 kilometers
siyabona ukuthi lawe uyafuna ukuncindisa ukuthola isihlalo sedalela parliament umele inkayi South ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani njalo yiziphi ingxaki obhekana lazo khona ngapho
njengomuntu okhankasela ukumela inkayi South edalela parliament ngaphansi kwebandla lemthwakazi Republic Party nginguThembisani Mpofu siyasebenza sibili ezigabeni kodwa esihlangana lakho yilokhu ukuthi ukhulumende okhona kumbibandla lezanu PF usebenzisa abakhokheli bezomdabu njengamasobhu amasobhuku kathe sezigabeni atshela abantu abuthanisa abantu batshela ukuthi gabavotele izanu PF batshelwa ukuthi yikho lokho abakutsheliweyo ukhulumende okhona ukuthi betshela abantu babo bonke abasemabhukwini wabo ukuthi gabavotele izanu PF njalo bayathuselwa ngezinto eziningi ukuthi ozavotela kumbe olandele elinye ibandla akazi ukuthola lutho nxa kuholwa ngoba abantu bemakhasi yakwazi ukuthi kunzima baphila ngokuholelwa lokhu lalokhu kathesi kulama primary elections amasobhuku atshela ukuthi bonke abantu baba basemabhukwini kumele beyekhona kuma-primary elections ezanu PF bayesaba ukuvela ukuthi belandele amabandla abawafunayo kumbe abazikhethela wona kodwa-ke siyabafundisa abantu silezinye indawo ngakhangela kubogwamba ngapha kubo wadi 23 wadi 24, wadi 25, kula lo mhlubu longapha eGwamba, akula ngisho clinic, isecondary yodwa, khona lesingene ebucineni emngcelweni welupane, abantu bakithi balohlupho lwamanzi, akula zibholane zaneleyo, akula network. Yikho ke njengebandla lemthwakazi Republic Party siyabhoda ezigabeni sizama ukufundisa abantu bakithi ukuthi kababhalisele ukuvota ngobunengi, sibafundisa ngokuqhakatheka kokuvota ngoba kuyizwi labo.
Lo ngumnumzana Thembisani Mfulonga Chimpofu okhankasela ukumela inkayi South edalele parliamente ekubandla lemthwakazi Republic Party. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe alifuni kungena kuhulumende womanyano lezanu PF ngoba amabandla omabili alembono etshiyeneyo kanti njalo uyakwazi ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Wethule amazwi lanamhla emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eChinoyi kulandela ukukhuthazwa kwakhe yinduna uChief Charumbira ukuthi ahlale phansi akhulumisane lomongameli Mnangagwa ukuze basebenzelane ndawonye bathuthukise ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena ukhokhela inhlanganiso ye-Ibhetsho likaZulu.
Kunsukwana ezedlulileyo ngilalele induna ezimbili uCharumbira lenduna uMathema zikhuluma ngezehlakalo eziphathelene lalizwe. Kulento yodwa engiyinanzeleleyo uCharumbira uma ekhuluma ngeZimbabwe ukhulume la ngenkethabetshabe ekhuluma ngokuthi uThamisa loMnangagwa ngamakaranga so kuqakathekile ukuthi bebambane kudala ilizwe libuswa ngamaZezuru. Khonokho asiyo nkulumo eqondileyo ngoba kwakubusa uMgabe lezano hhayi amaZezuru. Bonke uMnangagwa bebeyingxenye yombuso kaMgabe so ngibona ngazathi inkulumo yakhe iqondile ma bekhuluma bengamakaranga ukuthi hayi njengamakaranga kudala sibuswa ngamaZezuru but thina njengabantu besintwini pho sithini ambondi inkulumo yokubusa ilizwe lokuhlanganisa abantu. Yena bekufuza ukuthi ekhulume ukuthi uNelson lo Emerson kabahlale phansi bekhangela ukuthi ilizwe liyanga kodwa engubone kungaphandle komthetho lesisekelo selizwe ukuthi ethi khona ngabe kakubi lamavoti bebuse ndawonye. Hayi lapho akuncedi ilizwe, silelungelo njengabahlali belizwe ukubana sizikhethele umkhokheli ngemva kweminyaka emihlanu. So yena uma sesithi akumiswe ngoba uNelson akufuzanga lo Emerson bephambanisane ngoba ngabohlobo lini. Mbona ngazathi banenge abanye abantu abangasibo besikarangeni laba abafisa ukuncintisa ekhethweni lolo.
UCharumbira ngumuntu oyaziwayo ngokusekela ibandla leZANU PF lanxa nje umthetho usithi izinduna akumelanga zithathe uhlangothi kwezombusazwe. Nxa esekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane uChamisa loMnangagwa kumele bahlale phansi bakhulumisana abantu beZimbabwe babambane. Singathi kulokuqiniseka yini emazwini akhe?
Kunzima ukuthi sithi inkulumo kaCharumbira siyithathe njengeqiniso, nanko kukaningi epleja ukuthi yena ungowezanu ekhuthaza ukuthi abantu kabaye ezanwini. So mbona ngazathi kasiyo umuntu esingamthatha serious. Kuqakathekile ukuthi ngabe bangamakhosi omdabuko bekhuthaza ukuthi elizweni kube lokuthula. Kade singabe uqinisile esithi hayi bantu asihlaleni phansi Chamisa loMnangagwa likhulumisana ukuze ilizwe liyephambili. But kade sokunzima ukuthi ulalele kanjani ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi wathi ungaliphi bandla. Alubana bekuyizinduna ezinjengabomathema wasenqameni bekulula ngoba umathema simzwile ekhulume sitsho ukuthi yena kalakhadile bandla kanjalo kasozebe lekhadile bandla. Kodwa lowo kunzima ukuthi simthathe ngeqinisa ngoba ule uke waphuma obala uhlale phuma kuma-conference ezanu esithi induna ngezezanu. So esenze wahamba ekoti wa-defy. So kuba nzima njalo okunye okulusizi ukuthi ubengakhulumela ilizwe uthi kababambane ngoba bengabohlobo lunye ngamakaranga wodwa. So kuba nzima ukuthi umuntu onjalo sithi uyakha ilizwe elidayivesi njengeletho elilabantu abakhuluma indima ezijiyeneyo.
Lo mnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu. Abenhlanganiso yabalesimo sokukhohlwa ye-Dementia Association of Zimbabwe bathi sebelungile imfundiso yokulimukisa uZulu ngokunakekela abalesimo lesi ngendlela engavikela ukuthi lo ongayilayo angagcini esithatha lesi simo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umhlangano wefundiso nge-dementia ungenwe ngabantu abaphatheka kulo msebenzi eHarare kusikhatshana esisanda kwedlula, kugoqela amalunga omndeni, izihlobo lalabo abaphatha lo msebenzi wokonga abalalesi simo. Unkosazana Emilia Gubha walenhlanganiso ukuthi lokhu kuqakathekile.
Umkhuhlane we-dementia nxa sikhangelisisa uya-affecta ama-families kakhulu. And isikhathi esiningxalingananzelela ama-families ayehlukana sibili ngoba umkhuhlane lo ungani awuzwisiseki kahle hlelingeke ihluleka ukuzwisa kwamba liyaxabana sibili njengemuli ngoba umkhuhlane lo u-affecta kakhulu i-brain.
Uthi lo mkhuhlane uyawusanda kwele Zimbabwe okubenze beqinise imfundiso lolwazi kulabo abanakekela abalesimo lesi.
Hhayi, okwalo nyaka sizazama sibili ukuthi sitshitshe sizame sibili ukubamba as much ground as we can ukwenza ukuthi abantu bebe lolwazi ngale indaba esikhuluma ngayo. Nxa sikhangela kuyakhuphuka ama-cases esihlangana lawo aba maningi.
Umnumzana Simbarashemitsi ongomunye wabanakekela isihlobo esile-dementia ongenela umhlangano wemfundiso uthi akulula ukuthola izisebenzi ezingancedisa ukonga umuntu osephila lesimo lesi.
For example, at our home tambo chaga mwana ibatsira office some of the there were maybe around the 3 they left.
Unkosazana Hithapiri walinhlanganiso uthi lokho kuvamile njalo kudala inkinga enkulu emolini kuphinde kuphazamise lalabo abanakekela abale dementia.
Silaleyi i dementia othwa yi pseudo dementia yilena eyokuthi u caregiver is now mimicking u patient wakhe.
Uthi ukulingisela lokho kulula nje emuntwini kusenzakala elibele.
Asithini abantwana emulini kungaba labantwana abangu-7 ababhala ngesandla sokunxele. Lowu oyi-1 ozelwe ebhala ngesandla sokudla, naye uyagcina sefaka iphini esandleni sokunxele nxa yokuthi majority are using the left hand. Yiyo nayo isudo ngiyo iyabe kopa lo umuntu achona la insuku zonke ucina naye asesiba lama symptoms.
Abenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele e World Health Organization bathi abantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emhlabeni wonke baphila le dementia. Kanti lesi sifo singelapheki sidinga nje ukunakekelwa. Ingcitshi zezempila kahle zithi lesi simo silakho ubangelwa ngamagenes zikhuthaza ukuba abantu bazivikele ngokwehlisa ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okungabakhokhelela ekubanjweni ngumkhuhlane owetshukela o-type 2 diabetes njalo. Bekhuthaza ukuba abantu behlise ukukhathala engqondweni i-depression, benanzelele njalo ukudla okudliwa nsuku zonke ikakhulu lokho okucholiweyo kakhulu abakubiza ngokuthi ngama-refined food kanye lokudla okuthengwe endaweni zama-fast food ngoba lakho kubangela umkhuhlane onje. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Imdeni ethi yabona abazali bayo bedutshulwa betshiswa kanye labasinda kumbhoqazo egugrawundi bathi impilo yahle yabalukhuni bakhula kabuhlungu. Lokhu kuphume emkhosini wenkonzo yokukhumbula abantu ababulawa bangcwatshwa ethuneni linye eCholocho. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Lo mkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo wegugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust le ibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo wegugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadutshulwa batshiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 uthi ucela umongameli emasontambutso mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President, sicela uduvo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke. Ma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba ne solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Uthi uyisakhamiza ukuthi uli distant. Ngayiphi indlela? Kona isakhamuzi ukuthi asili distant. Sicela ukuthi sihlale laye laphaya. Sivuzane imibuzo asiphendule asitshele imbangela lento ayenza la.
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye wabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mina mbona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabe amaNdebele njalo bazele ama-distant. I-distant mina babedinga ngilelilisotsha. Ngangisemsebenzini 2-3 infantry battalion emtoku. Yimi wokuqala i-battalion yakuqala yahlanganisa ama-amu omathathu izandla, izipra, i-Rhodesia front. Bathi nxa ngikhuluma ngakho bathi wena uthi utsemangalele u-president. Kanti angimangaleli, nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibhethi likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe isikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuliseke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa ukuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle yikuthi ngabe uhulumende uyadeclare holiday kwakho Memorial Hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into eyenzakalayo imbi wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngegugurawundi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo ke lingakhohlwa ukuthi kuhlelo olulandelayo olwe-Live Talk lamhlanje sicubungula ukusungulwa kwenhlelo zokhetho lama-primary elections oluqhutshwa ngamabandla ezombusazwe atshiyeneyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. ngusithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa njalo indaba zekuseni ngo-6:30 a.m. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.